Ngikhangelela ukuthi sibe lama-elections okungeladlakela khona, siyenze ama-elections ethu ekuthuleni, singaze satshayana, singaze satshiselana izindlu. Kudala sahlupheka siphansi kwabelungu until 1980 when we became independent. So just for 30 years sizibusa, kumele ukuthi abantu bethu labo bakholise ukuthi ukukhululeka kuyinto enhle. Nxa sitshayana, nxa sihluphana le ndaba yama-elections, kuzayenza ukuthi abantu bathi kumbeni kwakungcono abelungu basebusa, ngoba sasithi hayi abalungu ngabalungu abasobakithi. Manje nxa okwakhathesi sesisithi na uhulumende ngowabantu, kumele ukuthi sibe lokuthi sihloniphane. Singayenza ama-elections, omunye angawina sivume ukuthi omunye sewinile, simnike ithuba lokuthi la yakhokhele kwesikhathi soneso okuzakuba ino sivunyelwana ukuthi kumbeni yi-5 years, ngoma ama-elections ethu ahamba ngoma kwe-5 years. Yikho ngithi mina ngifisele ukuthi nxa sisiba lama-elections ethu ku-2013 siyayenze ekuthuleni, singatshayani. Ngifisela njalo ukuthi khona nxa uhulumende ebona njengokubona kwami, ayenze ukuthi indawo lezi ezifanana lase-Midlands, iMatebelele ndi zonke zombili, i-South le-North, iMasingo, le-Manicaland, lezinye izindawo lapho kungelazulu khona, kwenza ukuthi uhulumende adeclare ukuthi kube le esithi yona i-disaster area or disaster year for those people. Ngoba ngikhuluma so kundawo lezi engizitshoyo, akula zulu, izifuyo ziyafa, abantu bayahlupheka, akula manzi okunatha, emansimini akula lutho. Kusho ukuthi asikhangelana le ndlala enkulu kakhulu. Yiko ke ngifisela ukuthi uhulumende ku-2013 akhangele ngokutshesha ukuthi abantu laba thina esivela kwizindawo ezi engizitshoyo lezo basincedise.